So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kolamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesine mhla ka 13 enhlolanja 2020 ngoPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Let's not forget our ubuntu, unu wedu, zvakakosha. Let not diversity mean the erosion of that which defines us as a people.
Uzulu weZimbabwe umanyane lamanye amazwe omhlaba ikunanzeni ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wemisakazo ele World Radio Day. Umanyano wenkonzo zesiKristu weZimbabwe Christian Alliance uthi usuqoqe umhlangano ukubonisana indlela zokudingela abadilizelwe izindlu lizulu lesigugula eBinga. Uhulumende uthi amakopo nokuthenga impupho azaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulomsakazo. Uzulu weZimbabwe umanyene lamanye amazwe omhlaba ikunanzeni ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wemisakazo yama wireless ele World Radio Day. Umphathi ntambo obona ngezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtrangwa ukhokele umkhosi owenzelwe edolobheni leGweru enkabazwe lapho akhulume kabanzi ngomsebenzi wemisakazo. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe zilalela indaba kumawayilesi loba nje kungayisibo bonke abalalela imisakazo yaphakathi kwelizwe ngoba ingekho ezimeleyo kumbe iyingcosana eyazabelo eyama-community radio station eyaphiwa imvumo yokusakaza. Abantu sebevame ukulalela indaba enkundleni ezitshiyeneyo zebulenjini ezifana labo Facebook, Twitter lezinye womakhale khukhwini. Umqondisi weAmakhosikazi Women's Radio kobulawayo unkosikazi Sibusisi weBhebhe ukhuluma kabanzi ngelanga lezemisakazo ezweni.
Thina njengamakhosikazi media namhlanje sihlanganela lomhlaba wonke ekunazeleleni ilanga lokusakaza emagagasini eradio. Sinazelela ukuthi khona amagagasi lawa anika abantu abaningi ithuba lokuthi labo bazwakale. Leli langa lihle kakhulu. Siyabonga amathuba asephiwe omama esibazwayo emsakazweni esibabonayo nje. Sokusitshengisa ukuthi khona ama radio aseyindlela yabomama abaningi ukuba bazithuthukise. Kodwa njalo silithatha njengelanga lokuqhubeka sikhankasa ukuthi khona eZimbabwe sicela ama community radio ngoba yiwo abalulekileyo ekuthuthukiseni omama. Akulamali abazabe bezikhupha kodwa i community radio yabe ikhangele ngendaba eziphathelane labo directly ngezigaba ngezigaba.
Umqondisi womsakazo weGetshenge ePlumtree umnumzana Thomas Thole uthi lokho belinde ukuthola isichenxe sokusakaza ethi kubuyisela emuva inhlelo zentuthuko.
Lokho kwenza kube nzima ukuxhumana kwabantu uma sesikhangele ngapha kunhlelo zentuthuko ngenxa yokuthi uzananzelela ukuthi ezabelweni zakithi silabantu abangaphandle kwelizwe, abanye baseSouth Africa, eBotswana, eEurope, eAmerica. Abantu bonke laba baphathekile enhlelweni zentuthuko. Uma singaba lomsakazo kungaba lula ukuthi bexhumane njalo bephane amasu okuthuthukisa izabelo zakithi.
Umsakazi weZimbabwe umnumzana Mkhululi Ncube uthi ulusizi ngoba iningi labantu ezweni lokhe bengenelisi ukulalela imisakazo kuzabelo zabo. Lona ilizwe selileminyaka engamachumi amane yathola uzibuse.
Uhluphe saselalo ikakhulu lapha eZimbabwe nxa siqathanisa lamazwe angamakhelwane yikuthi imisakazo yethu ayikafinyeleli igcwale indawo zonke zelizwe. Ngizakunika isibonelo sendaweni njengasePlumtree nje sokufika iminyaka engu-40 ilizwe lathola uzibuse baloke belalela imisakazo yakole Botswana.
Umsakazi weSkies Metro FM unkosazana Patience Phiri uthi ukuqakatheka kwezemisakazo ngeke kwaphela.
Ukuqakatheka kweradio akusoke kwafa kwaphela ngoba iradio
uyakwazi iyafika kwezinye indawo lapha le TV ezingafiki khona, lapha ama newspaper angafiki khona. Iradio iqhakathekile kusiya ngokuya mina ngesifiso sami, ngabe kuthiwa izakhamizi siba lama radios abo ukuze indaba zabo ulimi lwabo bekuzwe kuhlale kukhona ukuze kungapheli. Ngoba phela nxa ungadulaleli radio uzwe kuthiwa esigabeni sakenye kulento enje enje enje, usukumela phezulu masinya ukuthi uncedise kumbe uncedakale. Kathesi sikhanya indaba le esebhinga bele radio engeyabo, bebebezabe bezwile kumbe umbiko wokuthi kulezulu elibuyayo behambe bephepha lapha kumbe lalaphana.
Ekhuluma ngesikhathi kunanzwa ilanga lemisakazo enkabazwe, umphathintambo wezokukhutshwa kwemibiko ezweni unkosikazi Monica Mutswanga uchaze ukuba imisakazo iqhakathekile ezweni lekuletheni intuthuko. Ngakho ke baphakathi kokuzama ukuba ezemisakazo ezweni zihambelane lezimiso zomhlaba, loba nje kumele kwenziwe ngobuciko obukhulu.
Let's not forget our ubuntu, unu wedu zvakakosha. Let not diversity mean the erosion of that which defines us as a people.
Kuqakathekile ukuthi singalahli ubuntu bethu. Kuqakathekile njalo ukuthi ukuchiyana kwethu ngemibono kungawoni isiko lethu njengabantu abalembali yabo.
Usuku olwe World Radio Day linanzwa emhlabeni jikelele mhlaka 13 Nhlolanja minyaka yonke, ngemva kokubekwa inhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, i-UNESCO. Indikimba yokunanza ilanga le-World Radio Day lonyaka ibigijima ngala amazwi athi Radio Diversity and Development. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje umsakazo weradio ubikwa lokhe uthenjwa ngabaningi ekutholeni masinya indaba eZimbabwe lanxa sokulendlela eziningi zokuxhumana phakathi kukaZulu, iningi lazo zingezebulenjini. Iningi likhala ngokuthi uhulumende lokhe engafuni ukuthi kulula amagagasi ukuze aphe amalayisensi imisakazo ezimele yodwa, ikakhulu eyezigaba ama-community radio stations. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Selokhu lathola uzibuso elizwe leZimbabwe kalayo imisakazo yezigaba ama-community radio stations aseyaphiwa imvumo lo amalayisensi okusakaza nxa yemithetho ekhona encindezela labo abafuna ukuqala imisakazo bezimele bodwa. Umsakazo oludumo wasebenzisa iZBC lomsakazo ozimele iRadio VOP, umnumzana John Masuku uthi uhulumende usebenzisa imisakazo ukutshengisa amandla akhe.
Uhulumende kazimiselanga ukuthi ezwe amazwi achiyeneyo avela ebantwini abachiyeneyo. Uyabe funa ukuthi yena abe nguye obatshela lokho afuna ukuthi bakwazi kuphela. Kodwa ke hatshi, ayisinjonge imisakazo. Injonge imisakazo ngeyokuthi abantu bakhulume bekhululekile, besitsho lokho abangabe bekukholisa nalokho abangakuthandiyo abangakukholisiyo, ukwenzela ukuthi kulungisiswe. Hatshi ukuthi sizibone njengabantu abenza izinto ezinhle, thina singenza izinto ezinhle njalo singafuni ukuthi kuzwakale ukuthi kumbe kwazakale ukuthi kasenze izinto ezinhle.
Umnumzana Fosa Dongo sokhokela inhlanganiso yentatheli izindaba eZimbabwe Union of Journalists uthi uhulumende kumele anakekele imisakazo ngoba ifinyelela abaningi kuleli.
Iradio umsakazo iqhakathekile ngoba yiyo esetshenziswa ngabantu abaningi kuzwekazi le-Afrika. Ungananzelela umsakazo weradio ulula ngoba kumbe iphephandaba kumbe oWhatsApp benu labo elibasebenzisayo ungayiphanyeka sibile esihlahleni laphana uziqhubela umsebenzi wakho, uzitshayela ugatshopo wakho kumbe uhlakula. Ngakho ke lokhu isaqhakathekile kakhulu.
Omele inhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS, unkosikazi Vivian Marara Jangaja uthi bayathokoza ukuthi uhulumende uselungisela ukuvumela izigaba ukuba zibe le msakazo, esithi bakhala ngemali eningi efunakalayo.
Sithakazelela okwenzwa nguhulumende ukuthi useyenza ama steps okuthi ama community radios ebe khona singakhangela since July oka 2019 so kube le Broadcasting Authority of Zimbabwe esikhona and upermanent secretary o Ministry of Information Publicity and Broadcasting Services uMr Nick Mangwana se wakhuluma ukuthi uhulumende ulama licenses angu 40 azahamba kuma community radios but ku 2020 bazabe bekhangele 10 ama communities ukuthi bebanike ama licenses and nge Friday ya last week seba publisher ama regulations azayenza ukuthi abantu abafuna ukuba lama community radios bebe kwazi ukuthi banga apply njani loku define ama terms ahambelana lokuthi i community ngokwayo kuyini and i community radio ngokwayo kuyini njengendaba yama license fees abaseyifakile ukuthi ama community radios mele bebhadale i application fee e 8500
unobhala ukugatsha lobona ngokukhishwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi ukhulumende ozimisele ukupha imvumo yokusakaza emuntwini wonke oseZimbabwe ngoba kulelungelo lakhe
urongwa hukupa malaisense wawa pachiero chapamusoro tatova pedo pedo izvozvi panga pane dambudziko remtemo
uhlelo lokupiwa kwamalaisense solokusivanga saphezulu bekulodubo lwemithetho umthetho esasilawo wawonga 2001 bekumele senze imithetho sesenzile umthetho uphume ngolesihlanu oludluleyo
kodwa umsekeli wesikhume se-MDC umnumzana Luke Tambo Nyoka uthi urhulumente we-ZANU-PF kasoze alethe inguquko elizweni.
We are celebrating World Radio Day amidst the very sad and debilitating circumstances where we are only hearing from the same voice.
Sithakazelela ilanga leli phakathi kokudana okukhulu sizwa ilizwi linye eZimbabwe akulalanga le radio lilanga lemisakazo yezanu PF bakhuluma ngezanu PF lomnangako imisakazo yethu ikhuluma ngezanu PF akusoze kube lenguquko ama license amaningi aphiwa abantu bezanu PF
ngomnyaka ka 2001 uhulumende wethula umthetho owe Broadcasting Services Act owakhokhelela ekubunjweni kohlangothi olwe Broadcasting Authority of Zimbabwe BAZ eyiyo elawula ukusebenza kwemisakazo njalo okumele iphe imvumo yokusungula kwemisakazo ezimeleyo yezigaba inhlanganiso ezifana labo Media Institute of Southern Africa MISA labo Zimbabwe Association of Community Radio Stations ZACRAS sezile minyaka zizama ngazonke indlela ukuncenga uhulumende ukuba athulule amagagazi zisebenzisa isisekelo sombuso welizwe kodwa lokhu kuyizindaba phendule lokhu yikho okwenza imisakazo efana labo Studio 7, Shortwave Radio Africa, Radio VAP leminye basungile inhlelo zokusakaza bephandle kwelizwe ukuze uzulu athole imbiko eqotho ngokwenzakala elizweni angeke ayithole emsakazweni kahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9, sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930, 13860 lagu 15460 kHz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama umanyano wezinkonzo zesiKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi usuqoqe umhlangano okubulawayo labe bulawayo Churches Forum kusasa okudingela abantu abadelizelwe izindlu lizulu lesikhukhula impahla kanye lokudla kune izulu lesikhukhula kwezinye izigaba zebhinga ikakhulu ensungwale lakhukhula izindlu amabholoho lemigwaqo njalo inengi liphephe ngokukhwela ezihlahleni umfundisi uSenisibanda umkhokheli womanyano weZimbabwe Christian Alliance uchasisela uSthandekile Mhlanga oStudio 7 okunengi ngalolu daba
thina bese sisebenza ukuqoqa amabandla ukuthi siletheni konke silakho sibuthanise konke esingakwanisa ukubuthanisa ukuze kuhanjiswe esigaba njalo besicabanga ukuthi into ebesingayenza iqhubekela phambili sithengisa abantu umonakalo owenzakalayo phandle sinabantu abafundisa abahlala khona ngale kade sibacela ukuthi bebe lokhu besithumela ukuthi kuhamba njani ukwenzela ukuthi uZimbabwe wonke lamabandla wonke abekwazi ukuthi kulo dubo selukhona. Kule nhlanganiso evele ikhona ngapha kobulawa ehlanganisa amabandla wonke yiyo efuna ukusebenza nayo ukwenzela ukuthi sibone ukuthi ngenza njani. Kuze kube lomonakalo etsholotsho sasebenza sonke sathumeza ukudla, kwaba lomonakalo ethimanimani sasebenza njalo kwathunyezwa. Nakathesi lapho edinga beso sihlanganisa amakhanda ethu sifuna ukuthi kuthunyezwe ukudla. Njalo lokuthi singasalini ezandleni zethu kodwa kube yinto eyenziwa ngesikhanyi phansi ngoba siyakwazi ukuthi abantu laba baphandle badidikelwe yikhulu abantwana abancane kulabo mama. Ngakho into esidinga ukuthi abantu basebenze ngesikhanyi phansi kusetshenzwe mashinya ukwenzela ukuthi izimpilo zabantu zihlala kulamabandla ehlukeneyo aqoqa ukudla. So sibona ukuthi kungcono ukuthi siletheni wonke umuntu sikwenzeni kuyibe yinto eyini.
Kahle kahle kuyini elikuqoqayo ukuthi kuyencedisa abantu?
Sikhangelele ukuthi kube le mvubo, sikhangelele ukuthi kube lezigqoko, njalo siyakwazi ukuthi omama ngalesi sikhathi bayangena phakathi kwesikhathi esinzima. Ngakho sikhangelele ukuthi kube lenzuko yezinto ezingakhangela ukusiza omama. Njalo sikhangelele ukuthi abantwana abancane kudinga impuphu lama-porridge anganikwa abantwana abancane. Abantwana abezimoto ezidikelwe imizi yabo bathathele isifuyo, bathathele ukudla kwabo ngamanzi. Njalo besicabanga ukuthi nxa kungayenzakala, nxa kunamabandla alamathende ezinye izinto esingazithwala sizihambise khona ngayo, kungabe kungaba into engasiza abantu. Njalo siyakwazi ukuthi uhulumende la ubesengenele ezambisebenza. Into esinanzeleleyo ukuthi njalo esivumayo ukuthi linto ifuna ukuthi abantu basebenze ngokuphangisa ngenxa yokuthi abantu abakhona ngani abaningi abanakuthi abanalini.
Lo-ke ngumfundisi uSeni Sibanda, umkhokeli womanyano weZimbabwe Christian Alliance, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 p.m. kusiya ngo-9 p.m. ntambama kumagagasi awe 909 a.m. laku-shortwave 12080 laku-15775 kilohertz ku-shortwave. Live Talk lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama sihlaziya unanzwa kwelanga lokuqhathekisa ezemisakazo emhlabeni jikelele ele World Radio Day. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakaya esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane. UZulu weMalawi lamhlanje ungene ezitaladini etshengisela ifuna wonke amalunga ekomishini elawula ukhetho lwanyakenye eMalawi Electoral Commission ukuthi wonke achiye umsebenzi ngoba engaphathanga kuhle lolu khetho. Amalunga ekhansili yezomvikela enhlanganisweni yamanyamana wamazwe omhlaba eye-United Nations Security Council asevote esekela isinqumo sokuthi kudingwe indlela zokumisa ukulwisana komdeni kwele-Libya. Kuthi-ke umgcinisihlalo webandla lamademocrats esigabeni se-Iowa khonapha eMelika uTroy Price usechile leso sikhundla ngemva kokuphazanyiswa komsebenzi wokuvota kuma-primary elections kudingwa ozamela ancintise emelelelo bandla ekhethweni lokudinga umongameli lwalo nyaka. Uhulumende uthi amakopono okuthenga impopo azaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo. Lokhu kulandela ukusilela kwempupho elizweni jikelele obesokusenza ukubana itholakale kalula emkambo wensitha. Ngomvulo uhulumende ukweze intengo yempupho ngemva kokuhlaba umkhosi olwenziwe ngabasachulayo besithi nxa beyithengisa ngamadola angamashumi amahlanu $50 ezisindo seshumi lamakilograms abatholi inzuzo. Ngambe uhlelo lokuthengisa ngamakoponi lolu luzaphathisa na ekusileleni kwempuphu? Ukuhlaziya lolu daba UChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu-PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Into eqabe ukuthi nxa uhulumende ebone into wayifazi singasukiseki ngayo silokunye okungcono esibonanta kungasebenza asikufake empilo etafuleni ukwenzela ona kulungiswe kuhambe. Njalo futhi sinomcabango ukuthi bona into lezi ziyachiyana sigaba ngesigaba. Awusuze kufana nokwenziwa eHarare lalokho kwenziwa lapha koBulawayo kumbe kuzenziwa eTsholotsho kumbe uzenziwa koMrambinda. Mina lokhu ngikhuluma ngoba lami ngomunye walaba abake bahlala phansi lapha koBulawayo ngathi hayi koBulawayo lapha mina ngibona ngathi into leyo ukuthi ihambe kuhle ifike ebantwini. Asimele ube lokhu sifake ezitolo ezisedorobheni zana ngoba yizo ezigcina zithipha impuphu igcwale emakethi labana sezithengisa emsikeni omnyama lo aba ukuthi i-black market. Azihambiseni impuphu lezi emalomithini lapho esihlala khona ezitolo zethu lapho esithenga khona. Lapho engikwazi kona ngiyafika ngingene uthi uma bayamazi ihlala khona ephelandaba kumbe eminyela. Nxawe uthuma sibonakale ukuthi ufuna ukuphuma le mpuphu ezingu-20 so ukuthi hawu kanti uthuma suzamani. Kodwa nxa uthuma ngangena labana ngoba kakwazi ukuthi imuli yakhe vele ulabantwana abahlanu kumbe abayisithupha azithengele umgodla wake empuphu ahambe endlini. So ngisiba ngcono niwubona wami lami engiwubonayo esengiwufakile lami ehofisini kaminista wethu lapho koBulawayo uhulumende law uwamukele wona lowo mbono yinto esizeyenzakala lapho koBulawayo. So handa wonthi akusho ukuthi nxa uhulumende ngathi sele zamakhuphoni so inkosi yomele kubanzi khona anhlawona vele sokucast in stone. No, umuntu ofaka izinto ngumuntu njengawe ongakwanisa ukubona kuhle kumbe abonele emadizaneni abona kufitshane. So kuyaqondiswana kuhle kufaka imibono yonke into zihambe ngendlela efaneleyo.
Ye nantu daba babangwena
aphela nguziba uthi mazeli yalo ukuthi coupon ngiyayisebenzi khona nje ule ndlela zokukhuluma ngakho kodwa okukhona madoda ukuthi iZANU-PF le ebusayele sebephelelwe imizamo into zemakhuphoni ezasenzwa ngama-Russian ngama-communist kudala ngama-1930 something sokulethwa ikhuphoni kalilethi mumbu kalilimi mumbu. Umumbu ulethwa ngomsika ovulekileyo uhulumende kwezanu-PF uzama ukubambabamba zonke izindawo kabayekele lokhu ukuba belokhu becontrola izinto senza ama-subsidy kabavula umsika abathi ngiyanxa ngifuna ukuyathenga umumbu ngiyahamba ngiyethenga umumbu eBotswana kumbe eZambia kumbe impuphu ngibe layo lokhu uba belokhu becontrola izinto ungazunika ukhuphoni uyahamba uyelithengisa emsikeni omnyama akutithi lutho kakungena engqondweni yabantu bezanu-PF ukuthi ukukontrola ukuba ubamba ubopha umsika ngesitrobhu akuncedi lutho akulibethi kudla. Ikhuphoni vele yinto yokuthi kalilungisi mumbu liyathatha nje umuntu ayelithengisela omunye umuntu hathi sokuthengisela ukuthi abantu bezanu sebephelelwe imizamo lapho emadoda.
Babathi uma yakhuluma lapha umnumzana Ngwenya uthi hhayi abantu bezanu sebephelelwe imboni
uthela wenkosi yabona ucunile yabona izami iyayizonda kakhulu andi aba then kuhle ngoba kwesikhathi bayazinoleja bethi hayi izandu yesiyenze lokho kwesikhathi bethi hayi ikhulumende ibe separate but nxa sokukuhle bafuna bethi hayi ikhulumende izimele yedwa nxa kukuhle bethi hayi yenze lokho anyway into engikuthile kona ngathi hayi asikuthi ngileta yikuphelelwa ngikubonisana ngoba nto yabona abanye abantu abafisa imibono naleyo ngamasivu sevensi abanjengami layo usitela wayisikhathi asikwazi nokuthi basupportani bekonaphana phakani nokuthi bona waye befake khona kwana sikwazi enxa ngumuntu vele ofuna ukulimazi uhulumende yena ephakathi kwabana ngoba ekwazi ukubamba ihofisi ethize ndawo ngendawo asibiseni imibono yethu nxa ikhuphoni siwenda lisebenzele sinhlekuthi hayi lisebenzi lapho lisebenza khona hhayi abantu bavunta kuyasebenza kusebenze ukuhle kunjiyano ngeprice ukusubsidiza babasiyela vele kuyafunakala uhulumende wonke amazwe wonke jikelele uvele nje umsebenzi yikhona okuthi nxa sokuwoma kumele abuye azosubsidizela abantu bakhe ngoba vela mpini usebenza ngemali evele ebantwini yona lana kuthiwa ngama-taxis uhulumende olalelayo kakhulu angaze mona uhulumende olalelayo ngelo njengopresident wethu umdalabani uyalalela lokaowesabisayo ngikhuluma sokusase uyabe lapho ezolalela abantu balapha emathebeleleni into engayenzakali kudala sesilo baba washiya bamgalo wayengathanda ukubuya kakhulu lapho koBulawayo
but low it low outside the city and the other one will have a problem. As Alan and the state, I was just So, as in Jeremy, as about Jeremy, about Kulman, about Ted, and I would have a card, the part I would have land, would have the widow that we suck a movie, says Cabasity. Now we're Pumula in a cigar, and Pumula is to go cover. She won the Nazi to be really. I saw the woman in the salary, the Pumula is, which is one of my marrows, a year over, a tata, a shabba. But nice town number,
impuphu yayikhona iZANU-PF uhulumeni weZANU-PF engakakhulumi ngokusubsidiza bakho ukuthi nje besithi subsidiza yahle yanyamalala ukuthi kuyahambelana la mapolisi akhona athi umfundisika kavuleke abantu bathenga umumba lapha abazuya khona balungisa impuphu yabo bathenga impuphu laba bafuna khona abantu nxa becomputer intengo yehla.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe endawonye lesiphathamandla sebandla leZANU PF, umnumzana Joseph Chuma bexoxa lapho lo Chris Gande owe Studio 7.
Chilani mina,
chilani mina,
chilani mina,
Maphimbo amnandi ngempela asekhona amachichi iso isihloko sengoma leyi siphiwa iliqembo lembube iLet Speed Black Mambazo walikhokhela ngempela leli qembu okwamashabalala asithikalale ngokuthula. Singakagqibike uhlelo lwethu lalamhlanje wothi sikhangele ebezikhokhela lamhlanje uZulu weZimbabwe umanyele lamanye amazwi womhlaba ikunanzeni ilanga lokuqakathakisa umsebenzi wemisakazo ele World Radio Day. Umanyano wezinkonzo zesiKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi usuqoqe umhlangano wokubonisana indlela zokudingela abadilizelwe izindlu lizulu lesikhukhula kwezinye indawo zeBhinga. Uhulumende uthi amakopo nokuthenga impupho azaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. ngisithi lingayikhatshana, iLife Talk iza khona manje. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.